izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akula misebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa ikugugudeka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTogwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Sesikhuphele, siyaswele ngesenti, siyabhema, kumele sigayise. Abula mali izitolo atesinto ngakona amafrenzi ngakona alubhethu sukela kuthiwa $3 amafutha kuthiwa $4 abanye bathi $5 njalo ukuthi abeni uhulumende iyakwenza ukuthi i-five price control ngabona sibhethu ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Asinesifisa ukuthi ngakuyehla izinto lezi sithenge kuhle ngoba yazi avela kakuthengeki sibili yazi noma uhlezi ekhaya yazi hhayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hhayi akusasicacelanga kuhle ngoba vele hhayi sivunanga kulalutho emasimini so asikwazi lokuthi vele sizakwenza kanjani lonyaka.
Umnumzana Sithelo Mpofu laye ukhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka. Uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikuswelekwa kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo.
Indlala inenge ebantwini ngoba vele already sesebolekana izimpuphu umuntu ayihluleke khona ukuyibisi la ubona ukuthi abantu lefamily vele kaguzanga zuzelweni igogoko ubona ukuthi vele kalandle angakubhadala ngayo. So le ntengo vele imbona na yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukhoge ngoye sufidlala zindumba zwene zoqeda idubo bona ukwa lamafutha.
Umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa ikusweleka kwamathuba emisebenzi.
Ukuze uthole umuntu ehamba-hamba kulapho ethengisa something kumbe ezothenga something eshop uyabe esebenze somewhere wasebenzela enxanye uchayise dina enxanye ugamulile enxa uhambe wabanje inkuni abanye bazidilivelela inkuni ngona bezokupheka ngama 5 euros umuntu khonapho sokuthiwa yimali.
Ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu. Unkosikazi Siphathisiwe Mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola leMelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019.
Sokudula amahulisela amaningi kathesi vela njenge-ecocash iyabe iphezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodwa ukuthi vele lo lanxa uyithwele ngefoni yawufaka lokuthi awula mali.
Umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uZulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla.
Sebesifisa ukuthi nxa kungaba lamalona nje sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugovernment. Ugcwalise ishopu yakho. Uyigcwalise ishopu ukuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodanga. Ngesikhathi uthengisa lapho uyakuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali wabeyigweredile.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana.
Ziningi izimali abangazinikwa enye nge-women's bank, enye nge-Zimbabwe Community Development Bank, enye nge-women's development bank. So zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities.
Abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini.